Endabeni zethu lamhlanje izalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele kubunjwe uhulumende womanyano ungakenziwa ukhetho elizweni. Bakhona abathakazelela ibhajethi yomnyaka ozayo eyethulwe izolo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa edalele parliamente. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okugoqela ibhajethi yomnyaka ozayo eyethulwe ngumnumzana Chinamasa. Lingakhohlwa ukuthi lamhla salethelela ezemiculo lezemidlalo. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa ibhajethi yomnyaka ka-2018 eyethulwe ngoChinamasa izolo edalele parliamente. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 naku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.